asikhangeleli ukuthi amapolisa ebethatha ndawo-ke yama-politician ngendlela ababhale ngayo ngenxa yokubanakele impilo yomuntu. Ungabe kungcono ukuthi befake izinto ezicathengelwayo, hhayi khona ama-conclusion abawabhalile esibona ngani amangakuhle. Yikho sesithe kuthosa siyabuyela emapoliseni ukuze sihlalisane labo, njalo lokuthi bekhuluma ukuthi abantu bezanukle bahliwa bezayo ngenxa abantu abayazakalayo endaweni njengabantu bezanu. Engaphandle amapolisa enxa yokuthi lawo aphathe impahleli yezanu p f ikhaba ngathi hhayi kasomemba enhlanganisweni ngenxa yokubana thina siyamanzi ngenxa yokuthi ngabantu esithona labo siyabe sikwazi ukubana lo ngezanu lo ngasowezanu. Sasikhanelanga ukuthi amapolisa ebethatha-ke ama-side ngendlela-ke okuphunywa ngayo ku-statement kaphonjani.
U-Kirina Mayroni obikwa ngamapholisa ukuthi wayelo more blessing ali ngesikhathi ethunjwa nguPius Jamba. Iselike lakhuluma la yena u-Kirina Mayroni lo yini? Lezwa ukuthi yena uthini njengomuntu wayekhona?
Thina abantu esikhulume labo ikakhulu ngabantu bemuli labanye abasebeduze emndaweni lapha athunjwa khona. Engabe ngingakwazi amabizo abo off the record, kodwa engikwazi kubana abantu esakhuluma labo njalo abancedisayo ukubana ke sifayele amaphepha amakhodi ngabantu ababonayo, abantu abawaziyo, abantu abahlala khona.
U-Simba Chisango amapholisa athi akalani lokwenza lalolu daba. Yebo, ngumuntu owaziwayo ukuthi ngowezanu PF, kodwa uPius Jamba lo amapholisa alandula athi hayi akunjalo. Kalani lezombusazwe, kayisilo lunga lezanu PF?
Ilunga elisakhutha ezanu PF, umuntu oyazakalayo ngemisebenzi yakhe lishanga lama-activities emela izanu PF. Wenza ulekhadi lezanu nomakala esikwaziyo ukubana ke lilunga lezanu PF ngenxa yokubana ngabantu ke ababhenefitha kwinhlelo zezanu beyenza into zezanu, njalo uyazakala uphumntu wokumobilayiza noku-organiza abantu bezanu. So angazi ukubana ke amapholisa athi kasowezanu ngomhlobo bani, bathi in terms of membership or bathi in terms of association, ngenxa yokubana into eziyazakalayo endaweni ezikhulunywa even ngabantu abahlala khona. Njalo kubana ke bathi akakho involved, ungabe ngibathiye ukuthi ayi-investigator akabe abi labo ukusuthiseka ngokubana u-involved noma akakho involved. Hayi khona ukuthi ama-investigation eqalisa ukuthi umuntu sekliwe ubana ke akakho involved ecaleni eliyazakalayo ukubana ke uyo waye-involved.
Isikhuluma izolo ubutheli zahamba enkantolo ukuyacela ukuthi ibambe amapholisa ngamandla ukuthi amdinge u-more blessing. Lingaba lihambile yini emthethwanda?
Ye, sesihambile emthethwandaba. Sikhangeleli ukubana futhi sasasiqedisa amaphepha ukubana ifayelwe hayikhothi ukubana-ke sikompela amapholisa ukubana-ke ekwanise ukumdinga bephiwe imandeti yidale le-hayikhothi.
Okokugcina, kukhona ongathanda ukukutsho mhlawumbe ebantwini abangaba lolwazi ukuthi kuyini okwenzakala ku-more blessing lokuthi mhlawumbe ngabe ngaphi?
Ya, esikuqangileyo kubana-ke abantu bonke ongaba lolwazi kubana-ke u-more blessing ungaphi, sincedisa lamapholisa. Njalo kuyinto ebuhlungu ukubana-ke umuntu kuthiwa uyaswelakala ngendaba zombangazwe kuleli lizwe. Kufanele ukubana umuntu wenza uzanu MDC zaph o mabambukusile, kufanele ukubana abantu bebe lamalungelo, ikakhulu ilungelo lokuthi impilo yomuntu igcina bani. Asikhangelelanga ukubana-ke kube lokusukuma kwedlame lwedlakela le misindo mayelana le ndaba-ke zombusazo. Sikhangelela ukubana kube lokwehlukana ukombono ukubana hayi thina sithi liza lungise so, abanye besithatise so, ukuze sonke njengamazimbabweni lizele phambili. Akufanelanga ukuthi abantu lehlukane nokutshana nokubulalana ngendaba-ke zombangazo.